Kundaba zenotho mbona mina uNumzana Trump bemsekela bona kuthiwa i-polling ikhuluma ngama 10% advantage over Harris. Iyona le immigration izinto zombili zona lezo. But yabona ukuthi kathesi uNkosazana uHarris ngakafaki icebo lakhe to full detail ukuthi yena uzabe kuhambisa njani ngendaba zenotho, ngoba wayehamba as a VP kababa uBiden. So ukuthi uzatshintsha umumo angiwuboni okukathesi, but to stay the course, ngoba sasisuka laphana kugciwane le-COVID. So angiboni i-direction itshintsha too far from where she's at.
Ukuswelakala kwenguquko lokhu kungabe kubangela kuyini?
Ama-Democrats vele bathemba ukuthi i-government kumele incedise abantu in most things abangazikwanisiyo. Ama-Republicans lawa akhuluma nge-freedom of economy, capitalistic mindset yokuthi umuntu kumele kukhitshwe ama-regulations. Siyabona ukuthi into engantwa ihlukanisa amabandla lawa is regulations. Singakhangela laphana ngendaba zenotho. Umnumzana Trump is talking about drilling for oil in all the protected lands esiduzane kwamanzi and all this other stuff. Ama-Democrats athi hatch lokho akuyenzi, ngoba amanzi aqakathekile for the very lifeblood of the American economy. Ikho engikubonayo
abantu abakukhangeleleyo okukhulu kulingxoxompikiswano ikuyini?
Siyakwazi ukuthi abantu abaningi njengathi simelele ukubona ukuthi ama-policies or i-vision yama-leaders lawa ime kanjani, ngoba siyakwazi ukuthi uMnumzana Trump he has already spelled out izinto azaziyenza. Many of the projects, Project 2025, spelling some of the things afuna ukuziyenza. Umama uHarris njoba ele 6 weeks in the race enguye ocontestayo as the president, laye kumele abuye asitshele ukuthi laye ume ngaphi, ngoba siyakwazi ukuthi i-last debate yakhipha ubaba uBiden kumkhankaso lowo. So it's a very, very important situation esiya kuyo ngolwesibili.